umuvu mubi sibiri ukuchisa kuyachisa vele izulu kalikani akulamayezi vele kuyachisa akulaleki vela kuhlaleki kona
galithembisi vele izulu
ya amayezi alokhu akhanya ndawo kwezinye indawo kodwa lapha akula vele izulu alithembisi la vele kwacha vele umhlaba omile vele akusela lothizizi zilimo sezithile futhi
utshani bona bunjani
utshani akula vele sokuthile utshani wamila akusela vele sokuthile
iinkomo zisesimeni bani manje lezinye izifuyo
ya inkomo ikakhulu akunzima vele sezichakile kakhulu akungoba kula tshani vele amadlelo akhona akatshana vele ezintabeni lapha iduza kula tshani so zihambe imango emide sibele ukuthi siyothola itshani kona
ungathi ngama-kilometers amangaki
ungathi wako-seven to 10 kilometers o lapho kulo tshani olungani ungcono alapha eduzane akula vele
lani bese liyazilanda khatshana khonale ilanga litshisa lalo kangaka
senza njalo vele ngoba singayekeli ukwenza njalo vele azizaphela akula lutho ngoba lula lutshana akula vele
ukulima uyatsho ukuthi sokutshile emasimini lalilima okunganani
abantu babelimile kodwa kathesi sokuthile kodwa benze okokulinda ukuthi imbuzi zingadli lokho kuselo yokuncane babelimile kakhulu abantu kodwa heyi sokuthile akusathembisi ukuthi izulingana vele kungavuka kuthembisi
uhulumende uhlezi ekhuthaza abantu ukuthi bahlanyele izilimo ezingadinga amanzi amaningi esifana labonyawuthi amabele otswetha lina lali limeni kakhulu
lapha abantu sebelima umumbu kakhulu ngoba bathi ukugiga lokhu akunzima lokhu bajayele isigayo abantu so abaningi vele abantu balima umumbu khona.